Umthelela wempilo kumnotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe zingatsha zomanyano we-United Nations ezibalisa olwe-World Food Programme, WFP, i-Food and Agriculture Organization kanye le-International Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempilo kwabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana nemvundiso ye-fertilizer, amafutha ezimota nokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele-Russia lase-Ukraine. Ugwalo lolu luthi intengo ye-fertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollar aseMelika ngama-55 dollars yaya kuma-dollar phezu kwama-65 dollars isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kuma-dollar cishe angama-48 dollars laya kuma-45 dollars. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola ngama-70 dollars kusiya kwayisitshiyagalolunye $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnakandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
Ukulima yikho kuhlaselwe kakhulu ngamazulu. Into zokulima zikhuphukile, lathi sokwenze sakhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwe-fertilizer usesebenzisa ubulongo ezilimeni zakhe.
That's cropping. Yes. The fertilizer here that you guys from is very good organic fertilizer.
Ubulongwe bukamalulwane buyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba i-fertilizer sidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso ye-fertilizer yesilinganiso samachuma yesikhombisa ekhulwini 70% emazweni agoqela i-Russia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius le-South Africa. Ugatsha lomanyano we-United Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga i-fertilizer ebiza izigidi phose ezingama-20, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million e-Russia. Ngomvimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathana azinkulungwane ezingama-20 aphezu kancane kwamabili 23,000 metric tons kanye nomumbo wesilinganiso senkulungwane zamathana ezingama-25,000 tons. Kodwa ingcwethi yecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
The 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about
450,000 tons of fertilizer. Donation is 25,000. Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi ye-Russia le-Ukraine, ngoba ele-Russia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. Eke njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Victor Boroma uthi okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempile, intengo yezilimo ilokhu iphansi kakhulu eZimbabwe, osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa kuqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama-inputs okulima yiwo atshoyo ukubana kukhula okufunayo kumbe akula. Intengo yokulima isiphezulu, kodwa imali yokuthengisa kwezilimo yothi iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imvundiso indizamshina lengqoloyi kwele-Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezedlula kancane amachumi amabili 23.4 million, kodwa yona yathengisela i-Russia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela 1.52 million. Okuyinto esola zingcwethi kwezenotho zesithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Imele iStudio 7 ikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.